Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo kungesonto mhla ka 11 ngompandula 2016 nguntungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje
sithinxa kumele kuliwe ukuze lokho kulungisiswe kumbe singele esitaladini kumbe kungasetshenzwa yindlela esizayenza.
Izisebenzi zikahulumende zizahlangana kusasa phezu kodaba lokugunyulwa emsebenzini kanye lokuncitshwa imali yebonus.
Isisekelo lesi besingani siyathembisa ukuthi kuzaba lokuguquka kwendlela uhulumende abusa ngayo ekhanye elandela isisekelo lesi.
Ingcwethi zithi uhulumende uqhubeka esephula amalungelo oluntu lanxa nje evikelwe kusisekelo sombuso esitsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izisebenzi zikahulumende zizahlangana kusasa phezu kodaba lokugunyulwa umsebenzi kanye lokuncitshwa imali yebonus. Umphathintambo wezemali uMnumzana Patrick Chinamasa wazise ngalelinyathelo ngeviki edluleyo okuyinto ecunule kakhulu izisebenzi zikahulumende. Sixhume isiphathamandla senhlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe, uMnumzana Vusumuzi Mahlangu.
Sizwa ubuhlungu kakhulu ngoba ke uminister ukhuluma zonke lezi zinto engazange akhulumisane lathi. Nxa ukuthi ke ezomnotho kazimanga kuhle, kungani bekhangelela ukuthi ke izisebenzi zikahulumende yizo kuphela okumele zibe le ndlela yokulungisisa lokhu? Kukanti ke ziningi izinto esikwaziyo ukuthi ziyonakala. Siyakunanzelela ukuthi ezinyangeni ezidluleyo kike wanyamalala izimali ezisabekayo kakhulu. Sithi nxa kumele kuliwe ukuze lokho kulungisiswe kumbe singele esitaladini kumbe kungasetshenzwa yindlela esizayenza, njalo ke yindlela esibone ngani kuthiwa bayizwa ngcono ke laba abakhokheli, ngoba sekusobala ukuthi-ke kuyabehlula ukuthi bayiphathe ilizwe leli ngendlela eqondileyo.
Lizahlangana njengezisebenzi zikahulumende ngomvulo, silakho yini ukubona liphuma lesinqumo sokuthi litshengisele njengokutsho kwakho?
Ngoba esikunanzelelayo lapha ukuthi-ke xa sikhangelisisa okwenzakeleyo ezinyangeni ezidluleyo, siyananzelela ukuthi njengezisebenzi kahulumende ungathi simanyene sikhuluma ngalizwi linye. Sikhangelele ukuthi-ke nxa uthi siyahlangana ngomvulo siphume lempumela eqondileyo njalo esiyivumelanayo sonke njengezisebenzi. Kungenzeka ukuthi konke lokhu sikuvumelane, njalo nje kungaba kuhle kakhulu nxa ukuthi-ke siyasebenzisana nalabo abanye bethu abakhokhela ezinye inhlanganiso zezisebenzi bakuzwisisa ngendlela efana nayo.
UMnumzana Vusumuzi Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe, iPTUZ. Elemelika namuhla belinanza isehlakalo esazakala ngokuthi 9-11 lapho okwafa khona abantu abafika phose inkulungwane ezintathu emadolobheni agoqela ele New York lele Virginia ngo-2001 ngemva kokuwiselwa kwendizamtshina ngabomo ePentagon le World Trade Center ngamalwecatsha wesimuslim edlulisa amalawulo awe-Al-Qaeda. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, uDokotela Handele Mlilo, ngalesi sehlakalo esinanzwa minyaka yonke kwele Melika.
Ngo-9-11 kwafa abantu abaningi, abantu ababengenzanga lutho, babeziyela emsebenzini, abanye beziyela esikolo, abanye bezihambela nje. Ngazi mina abantu abaningi sengababonayo abaselwa yiziningi. Ngiyona le ndaba ye-Middle East elokhu ilisa abantu khona ngale. nabo ngakanalelwa ngukhulu kuzwakala ukuthi into eliza izaqedwa njalo
kulabo abantu elithi laba bona ababhujelwa izihlobo bakhona yini abezimbabwe
angikazi ngibona abezimbabwe yakhuluma lapho ngento le kodwa ke siyakwazi ukuthi bakhona yabona babili abafaka amaphepheni ngaleso sikhathi ukuthi babe ngabantu bezimbabwe besebenzela nje babesebenzela amakhampani engibaziyo ngabantu engaye abanye bevele eFrance abanye bevele eKorea ngiyabona omunye engambonayo nxa nginakana kuhle wayevele eNigeria ngiyabona
umthetho lowu-ke owe-Justice Against Sponsors of Terrorism Act lapho iparlamente yalapha efuna ukuthi abathinteka kulesi sehlakalo bamangalele ilizwe le-Saudi Arabia unganceda yini
mina mbona wami inceda ngalinto ukuthi into lwaqala into leyo ngabathi ngosama bin laden wafa bambulala kodwa-ke wayevela ngaphi kuyini okwakumenza ukuthi azaqoqa abantu bezinto enje imali wayeyithethe ngaphi kanti uvela khona le-Saudi Arabia angisho ukuthi kumele ukuthi uhulumende we-Saudi Arabia umele athonisise nxa engasewenzi lutho kodwa kumele kubumbululwe ukuthi ngobani abaqalisa into yayo ngoba nxa kungaziwa leyo nto kasuziphele phela anti nankho lokhu siphakathi kwayo lakhathesi
lo ngudokotela Handele Mlilo isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika sixoxela eMaryland. Abalwela amalungelo oluntu bathi kuyadanisa ukuthi uhulumende weZANU-PF uqhubeka engawahloniphi amalungelo oluntu lanxa nje evikelwe isisekelo sombuso esitsha. Omunye walaba bantu ligqwetha umnumzana Lucas Nkomo.
Isisekelo lesi besingani siyathembisa ukuthi kuzaba lokuguquka kwendlela uhulumende abusa ngayo ekhanye elandela isisekelo lesi ngoba kulamalungelo amaningi avunyelanwayo yilawo abasihalayo kodwa-ke okudanisayo yikuthi uhulumende lengatsha zakhe eziningi kukhanya abazange baguqule indlela okufanele baziphathe ngayo kusukela ngesikhathi kungena isisekelo sombuso esitsha lesi ngakho-ke ibona kulokuqhubeka kwendlela ezazisolwa ezagcina zisenza ukuthi kwenziwe isisekelo sombuso esitsha lezo ndlela khona lokuziqhubeka uhulumende esephula amalungelo abantu ngakho-ke kudingeka ukuthi labo ababusayo abakugatsha lukahulumende i-executive kube yibo ababa lokutshintsha ingqondo lokutshintsha indlela abasebenza ngazo lokutshintsha indlela abakhangela ngayo uzulu wonke nje kweleZimbabwe ukuthi bahloniphe amalungelo lawa avunyelana afakwa kusisekelo sombuso esitsha nxa bengazange batshintshe indlela abacabanga ngayo indlela abasebenza ngayo nendlela ababona ngayo amalungelo abantu sizaqhubeka lokhu sibona udlame lo esilubonileyo esenziwa ngamapholisi uhulumende ezithulela ngalo
uZulu Makhaza yena mlandubani alawo kuyini angakwenza ekubandezeleni uhulumende ukuze atholakale ewahlonipha amalungelo
okusuka kube ngani kuyenza imizamo kaZulu jikelele ukuthi ingabi lempumela masinya ukuthi uZulu esikhathini esinengi uthengisela awakhe amandla uma kufika isikhathi sokuthi kuvotwe yikho lapho uZulu ajengisa khona ukuthi angatshintsha indlela uhulumende aziphatha ngayo ngokuthi avote akhiphe labo abantu abade bephula amalungelo njalo bebusa ngendlela le esiyisolayo kodwa uma kungakafiki isikhathi sokuthi kuvotwe kusuka kube ngani kuba nzima ngoba kuyazofana ukuthi uZulu angene kwimikhankaso yokutshengisela kusolwa indlela iziphatha amandla ezisebenza ngayo kuzikhangela ngendlela zokuhlonishwa kwamalungelo oluntu and uma sofanele ukuthi kutshengisele lapho sesibuya futhi kudaba lwamapholisa ukuthi kutshengisele kufanele ukuthi amapholisa aziswe njalo sibonile okwenzakale eHarare kuviki ephelileyo ukuthi kugcine kufakwa kunye okungumthetho okuthi ukutshengisela konke sokumisiwe kwesikhathi esithile
umnumzana Lucas Nkomo yingcwethi kwezemithetho njalo ligqwetha Uyaqhubeka umkhankaso ukuthi amabandla aphikisayo angene kukhetho luka 2018 emanyene ukuze enelise ukunqoba ibandla leZANU PF. Kodwa umbuzo omkhulu ngothi kuyini okumele kwenziwe ilawa mabandla ukuze imizamo le iphumelele. Siqoxele ncwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Ukuthi manyalo uphumelele mina ngibona bekungalandela ngemva kokubana abantu beZimbabwe lamabandla abo aphikisayo eqale angena ekukhakhaseni bekhuluma ngokuthi kathi vele okudingakalayo kuyini. Kudingakala ukuthi mhlawumbe sintshintshe umgabe sifake uzibanyabanyana kumbe kudingakala ukuthi sakhe imisebenzi siqinise umthetho le nto esifana nazenezo. Nxa kuyikuthi kukhulunywa nje ngokuthi okuqakathekileyo ukukhipha umgabe ngibone ngani amabandla aphikisayo azathwala nzima ukuthi athule ukuthi avumelane ukuthi baza manyana bengemva kukabani.
Ngezinye indlela uthi wena alubana umanyano lo uthe wehlula ukuphumelela okuyabe kwehlule babe behlulene khonapho kuthini ngubani umela ukhokhele?
Vele uhlupho lomanyano lukhonapho yikho lapho besele ukhona kwesikhathi eside kakhulu. Angithi siyabona lokuthi wona amabandla la aphikisayo lawa ayaqhamuka phakathi, aqhamuka phakathi ngendaba yokuphikisana ngendlela yokuthi uzakhokhela ngombani, njalo bese saba ukuthi uzaphiwa ubukhokheli kuqala mhlawumbe la uzasuka umele phakathi njengoprezidenti uMugabe esesalele embusweni. Nxa kungaba lokuzwisisana ngokuthi othathayo uthatha kwesikhathi sokugakanani njalo amandla akhe acina ngapha, hayi lawa akusekelo sombuso okhona manje owenziwa njengabomo abantu bekhuluma ukuthi hayi isekelo lesi liyaphambanisa ngo-2013 nxa lokhu lisipha umkhokheli amandla amakhulu kangaka kwaphikiswana kodwa abantu bacina bethi hayi eminye icabanga ukuthi yimi engizathola imicabanga ukuthi yimi engizathola bavuma ukuqhubekela phambili besenza njalo. Kwabaficekeni ukuthi kuzahlupha futhi ukuthi ilizwe lizakhululwa kanjani.
Umnumzana Nkululeko Sibanda yingcwethi kwezombusazwe sixoxela ekwelebhilithane.
Aweni bibaba silale maweni bibaba silale maweni bibaba silale.
Kuhlelo lwezamasiko lokuphila kwabantu namuhla sikhangela imizamo yokudinga inkosi yesizwe samaNdebele. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezamasiko umnumzana Peter Zwidekalanga Khumalo.
Ubukhosi bethu into eqakathekileyo, ubukhosi babokhokho bethu into eqakathekileyo buhambelana lobuntu bethu. Kathesi isizwe samaNdebele amakhosi ayephakathi kwabo kawakho, ngakho kufanele ukuthi kuvuswe ubukhosi isizwe lesi laso sibe isizwe esilobuntu. Abanye abasozi bakuzwisisa ukuthi inkosi iqakatheke kangakanani kumthwakazi. Umthwakazi kaphilelanga nxa engala nkosi. Ukuthi kube le nkosi kuqakatheke ekuthini ngokwamasiko siyabe silaye umuntu esihamba siyekhothama kuye. Ngokwamasiko siyabe silaye umuntu osikhokheleyo esilawula esiqondisa ngokuthi ubuntu bethu kuyini. Ngokwamasiko uzasenza ukuthi nxa sihlangana lezinye izizwe sihlangane lezinye izizwe sile siji njalo silobunzima lesithunzi sokuba ngabantu. Ngakho kuqakathekile ke ukuthi sibe lobukhosi bethu, sibe le nkosi yethu ngendlela okwakuyo yona, singabangisani la maqembu la azombangazwe asingenelani lalokho. Thina sivusa okokuzazi ukuthi singobani, ngakho yikho kuqakathekile ukuthi sibe le nkosi.
Asithi ke kulunge konke lokhu, inkosi singathi mihla nemihla iyabisenzani?
Uyabe hamba isigaba ngesigaba esebenza lezinduna ezingaphansi kwakhe, esebenza labadala abangabe bekhona ezigabeni ukuze abantu inhlala kahle yabo ibonakale ukuthi iyangathi. Njalo angaba nguye umlawuli okhulumela abantu ukuthi isizwe sakhe sifunani, esebenzelana lohulumende duze laduze. Njalo esebenzelana lezinduna, ngumuntu ofanele ukuthi abe khona lanxa sesikhuluma labaphansi thina esikholwa emadlozini. Uyabe khona eseduze ngoba nguye osikhokhela ngokwamasiko, nguye ilifa lethu esiyabe silalo elingabe lilakho ukuthi lisiqondise ngendlela sokuthi singobani yikho njoba njilo ukuthi kona ekuqaleni asifelelanga thina ngokwazakala ukuthi ngobani ngaphandle sibe lobukhozi
masikhangela njalo baba Khumalo kanyangazana uhulumende ngabe donsela emuva ngodaba lolu nxa sokubuya ke njenge-devolution singathi ke ukubha izigaba kumbizabelo amandla so ke nxa inkosi ngaba khona uhulumende kasozethi ah lapha ke amandla akhe sehamba
esikhuluma ngakho akubangisani lohulumende abakhuluma ngokwaba umhlaba befuna ukuthi kube lozibuse ngendlela yamaqembu ezombusazwe lokho bakhuluma bebodwa beqondane lapho thina nxa inkosi yethu sikhona kuba lesigaba lendawo eqondana lenkosi lapho kulabantu abakholwa ebukhosini bakhe ngakho akukho lokhu ukuthi kuzafuna ukuthi abe lamandla awanikwa nguhulumende xa inkosi ivele isikhona ilamandla ayo laba kahulumende bona baba lamandla amandla lawo bawathatha ezinduneni bawathatha ebukhosini bethu bawathatha ebukhosini bukamambo ngakho bazafanele babuhloniphe bangangenisi okwepolitics phakathi kwabantu ukuze badunge impilo yabo lenhlalakahle yabo kuyabe kuyi-institution esebenzelana lohulumende
Ngabe khona umuntu yini osebonakele ukuthi angaba inkosi yemandebeleni?
Ngiyacela baba Dube ukuthi ungixolele kulokho ngingaphenduli umbuzo lowo okwakhathesi. Ngoba ngumbuzo osezandleni zabadala, umbuzo ongaphendulwa ngabadala lezinduna. Kwasuka inkonyane iwuchithe kube sokusonakala, awuqondananga lami ukuthi ngawaphendula okwakhathesi. Yabe sengihambe phambili wabadala.
Awubonike Khumzi sungathi ke Khumalo uvalelisa uZulu kolapho ke ngamafutshane
Mthokozo omhleli na ondlela zimhlophe mzalo kamambo mzalo kamzilikazi kungani abaphansi bangahlala belikhangele belikhota liqhubeke lingumthwakazi omhle liqhubeke lingabantu bezimbabwe abalothando abalokuthula njalo abantu abacolekileyo
Umnumzana Peter Zwidekalanga Khumalo yingcwethi kwezamasiko esintu obekhuluma ecingweni elo Gibbs Dube we Studio 7. Kuhlelo lwabasakhulayo namuhla ngixoxa lo makhosi Chuma othunga impahla zokugqoka ekwele South Africa. Chuma ngiyakwamukela uhlelo.
Yebo bhuti kunjani?
Hayi siyaphila kunjani eMzansi?
Hayi siyazama ngapha bhuti.
Ye, akusitshele ngomsebenzi wakho ukuthunga.
Oh mina ngithunga impahla ngile ngilama level ayi 2. Elokuqala ezasekhasi brand then lesifili kasiswek ahlangenza fashion eqala ku 3 months umntwana amayizalwa 3 months isiyaphelela ku 6 years ngenza isportswear ngenza ifashion african wear ngenze le lama overall imdansani lalezi ezibhokwa yilaba amapantsula
ihamba njani ibhizimusi
No yona ilama up and down uyazi ukuthi abantu sometimes mabengakukholelwa kuwe like umuntu uma ekwazi akathembi ukuthi ngezinto right it's always opposing mara kuyazameka singanye ngathi kuyazameka kuyaphushela
kudala bekuthiwa ukuthunga ngumsebenzi wabomama kuyini okwenza wangalandeli lowo mcabango wangena lapho inhliziyo yakho ebikudonsela khona
No okokuqala ngingathi umsebenzi wokuthunga wona bebethingwa bomama kodwa mase singena seseka like ama designers most ngamadoda kusho ukuthi umama yena angawenza umsebenzi wokuthunga kodwa isidi sakhe siba singane angeke khona ukuthi iproduce like asithi ke ama jacket afika 10 anyeka khona ngosuku kodwa mase sibhekela ukuthi umuntu ngubaba uyakhona ukwenza into eziningi ngosuku olulodwa uyakhona ukuthi supply like isitolo into ezinjalo
impahlo ithungayo uyithengisela ziphi
Okwamanje akukabikho izitolo ezithengayo because ngisazama i-marketing. Kodwa ngilama celebrity asiwe sengike ngagqokisa. Ugqokise uPatricia Majalisa, ngazogqokisa nalo ocula eZimbabwe bathi nguTab. Then ngazogqokisa lo contestant, uMr. South Africa contestant uGodfrey.
Aba ngaba bekudinga befuna ukuthenga impahla zakho utholakala nga?
Kusho ukuthi abasegoli bangithola e-High Court Building, Corner of Fox and Tubet, office number 7. Then abakude bangithola ku-Facebook ezasekasi Makhosi, Label, or kukasisiwe kuphela. Abanye bangangithola even efonini ku-061-680-4529, le ino-WhatsApp. Then kuzoza u-083-404-7609. Then kuzoza i-landline, 011-075-4378.
Intengo yezigqoko zakho iminja?
It's affordable ngoba i-tracksuit, ibrugwe ne-jacket ngiyenza ngo-650. Then overall, i-overall yomswenko ngiyenza ngo-1,000 rand. Then ama-overall abatwana like o-3 months ngiyenza ngo-250. Then ama-African attire ngiyadayisa ngo-650. Kodwa isikhathi esiningi ngisebenza ngama-order ngoba isiroom asikho ne-shop ayikaviko sisakhula.
I-overall yomswenko ngenjani le?
Overall umsweko ile fana nale qokwa ngabo euphonic le lentambo engafani ne Samsung ihlukile yona kancane uyavakatha ngeke umapansula namabhusha
uthunga uwedwa kumbe bakhona obambisana la
okwamanje ngilabantu abayi-2 embaqhashile abasebenza under me yikampani labantu abathathu labantu abayi-3 abayiba abasazama ukwenza i-marketing ngoba kwamanje le kampani isirejistile kodwa ayikakhuli ngendlela okumele ukuthi ngayikhula ngakhona plus lapha e-South Africa amathuba awekho ma ukuya phandle kwelizwe imali akwazi ukuyithola ukuthi booste i-business sokumele ulwe ukuthi uzibe right.
Ungathanda ukushiyela wapha amazwi uzulu weZimbabwe labo bonke abalaleleyo?
Kameni ngabatshela wona especially intanga zami ukuthi abaqile kulokho abangabe bekunikeziwe especially ithalenta lakho ungalibhekeli phansi plus omunye umuntu uma eqhubeke siyaphambili ungambhekeli phansi ungamzondi mkhuphule uma ungakhona ukumkhuphula zama by all means ukuthi umkhuphule uma ethengisa thenga uma ungelakho nakhona uyamtshela ukuthi awunakho kodwa ungamcikeli phansi.
Hayi siyabonga Nduna, bekukuhle ukubalawe kuhlelo.
Ngiyabonga
lanibo. Veli lalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lo Makhosi Chuma, umfana odabuka eLupane osevule inkampani yakhe yokuthunga kwele South Africa. Asihlanganeni kuhlelo lunye ngeviki eza. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSeni Sibanda. Fundisi siyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga, lami ngibingelela abalaleli bethu sesihlangene njalo ngaleli viki.
Yephukile imoya emncengi abanye ngabalahlekelwe izihlobo labangane kanti abanye ngabagulayo ubavuselela ngawuphi umbhalo lamhlanje?
Bengikhangele uPaul ebhalela abaseRoma ichapter ngatofi verse ngatu kuTestament entsha. Lento eqhakathekileyo uPaul ayilethayo laphana engakhuthaza abalaleli kuthi yena lingabi ngabantu abafuqwa kumbe abalungiswa ngumhlaba kumbe kucabanga kwemhlaba, kodwa ke guqulani indlela elicabanga ngayo ukwenzela ukuthi lenze lokho okulungileyo lokuvumakalayo phambi kukaNkulunkulu okuvele khona kuyintando yakhe. Laphana ngigijimisa umutsho othi guqulani ingqondo. Kumele ukuthi umuntu ingqondo yakhe ayigxilise elizwini likaNkulunkulu. Ukuthi nxa ungena kumbe yiwuphi umumo ongena kiwo, zibuze ukuthi ilizwi likaNkulunkulu lithini ngomumo lo engikuwo wona kathesi. Kungabe ungumuntu osulahlekelwe yisihlobo, ilizwi likaNkulunkulu lithi lona sikhuthaze ngenjabulo evela kuNkulunkulu. Ungabe kungumuntu kumbe ompofu othi ha mina ngilamsebenza ngilani, ilizwi likaNkulunkulu lithi yena uNkulunkulu uzakunika yonke into oyifuna. Siyakhumbula ihubo leli lithandwa umuntu wonke amahubo 23 elithi yona uJehova ngumalusi wami uyangingisa emadlelweni aluhlala. Kutsho ukuthi kholwa njani uNkulunkulu uzathatha-ke azise kunkangala ayingise emadlelweni aluhlala. Ungatholi ungumuntu otshona usithi wena mina izinto zami vele azihambe empilweni, zizatshona zingahambi empilweni. Ungaba ngumuntu otshona usithi mina vele kithi zingabayanga, uzatshona ungumyanga. Ikanti thina singathi hayi izinto zizaba lula kithi, hayi ngizaphumelela.
kuthi ukuthi kuzayenzakalani. Kumele ukuthi sifunde ukwenza izinto ngokuciki, sifunde ukwenza izinto ngokukhuthala. Ilizwi likaNkulunkulu liyakhuluma kuzaga lithi lona, ungabona indoda ngoba umuntu okhuthele uza kuma phambi kwamakhosi. Kulabanye abantu abangaphumeleli empilweni ngenxa yokuvila. Ngakho kumele ukuthi indlela oyenza ngayo izinto ukhuthale. Akula muntu kumbe ukulima, kumbe kusesikolo, kumbe kusebenzini, kumele ube ngumuntu okukhutheleyo ngaso sonke isikhathi. Umlaye endlawo namhlanje ubakhokhela abalaleleyo, kumbe umuntu ngukansila, kumbe ngu-MP, ukuthi uzwisisane labantu, uncedise abantu esigabeni sakho. Tshintsha indlela ocabanga ngayo. Ukukhuthaza endlaye yini esikhangele ilizwe lethu leZimbabwe. Ukuthi thina abantu beZimbabwe sesazitshela ukuthi isimo esikiso sona asisoze sitshintshe. Kodwa singatshintsha indlela esicabanga ngayo ngelizwe lethu, sizitshele ukuthi hayi, iZimbabwe lonyaka iyaguquka, izinto zethu zizatshintsha.
Uyatsho njalo umbhalo mfundisi uthi lingalahli ithemba, kodwa ngiphe umzekeliso omfelokazi mhlawumbe obelabantwana asebefile bonke wasala eyedwa. Uqhubeka kanjani elethemba umuntu onjalo ethembele enkosini?
Ikakhulu kuyamele sinanzelele ukuthi thina ithemba lethu alikho ebantwini asiyabe silabo kumbe ezintweni esilazo, kodwa ithemba lethu kumele libe uNkulunkulu. Siyahlangana loJob laphana eselahlekelwe imuli yakhe yonke, kazange afike esikhathini lapha athi okwami konke sokuphelile. Siyakwazisa abangani bakhe babesithi thuka uNkulunkulu ngenxa yokuthi sokwenzakalo, kodwa wathi hayi, uNkulunkulu ungiphile, uNkulunkulu uthethe njalo. Kumbe ngathi kodwa bakhona-ke abasimuvula imibhalo abathi abale ndlela ezokuyichasisa, kodwa ngezinye indlela singabona ukuthi wazikhuthaza uNkulunkulu ukuthi hayi, uNkulunkulu uyakwazi, kakutshintshi ukuthi uhlezi esihlalweni sakhe sokubusa ngenxa yokuthi wena usulahlekelwe ibhizimisi, usufelwe ngabantwana bonke, usufelwe ngumkakho. UNkulunkulu uyabe lokhu esesihlalweni sakhe sokubusa. Ngakho ungamethemba, yena uzaqondisa indlela zakho. Ekunika abanye abantwana engxenye uzakunika intandane ukuthi uzigcine, engxenye uzakunika abanye abantwana abezihlobo ubagcine, labo bayagcina sebesibe ngabantu bakho usubathanda ngaleyo ndlela.
Kulugqibe uhlelo umfundisi ngomthandazo ubabi kenkosini, abafelo, abafelokazi, intandane, abagulayo, labo bonke abasosizini emagumbini omanomhlaba.
Baba, siyathandaza ngegama elingaphezu kwalo wonke amagama likaJesu. Sithandazela intandane ezikhona eZimbabwe lezinye ezingaphandle, labafelokazi abanye khathesi basebuhlungwini. Siyabathandazela ukuba wena uza kubaduduza, ngoba wena uthezwini lakho unguwe oduduza ukwedlula indlela thinesingeke saduduza ngayo abantu. Ngakho siyathandaza ukuba uzakhuthaza abantu labalaleli ade belalele lizwi, bazathola ukukhuthazeka, bazathola njalo ukuthi umuntu aqalise ukubona ukuthi hayi, impilo sengayiphila kakuthi. Nkulunkulu kule wayini entsha ongayifaka empilweni zabo namhlanje, bezwe ukuthokoza okunye okwedlula ukuthokoza esingakuphiwa kumbe yikuyini ongasikhalapha emhlabeni. Siyathandaza, sibeka wonke umuntu olaleleyo egama likaJesu. Amen.
Amen mfundisi, siyathokoza ukuba lawe kuhlelo. Asidibane njalo ngevikezayo.
Sibonge kakhulu.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo uvuselela umoya. Silomfundisi uSeni Sibanda. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Umsakazo wenu, umsakazo kaZulu, umsakazo weStudio 7, sisakaza singapha eWashington. Njana Junior the Big Animal ugqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje esithi yena Nkulunkulu wami. Singakehlukani, sikhangele ebezihamba phambili. Izisebenzi zikahulumende zizahlangana kusasa phezu kodaba lokugunyulwa umsebenzi. kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo unguntungameli Nkomo. Libelo busuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.